Ingcwethi kwezombusazwe zithi umsekeli kamongameli umnumzana Constantino Chiwenga ulakho ukungena esikhundleni sikamongameli Emmerson Mnangagwa engasuka embusweni. Kodwa abakubandla leZANU-PF kabaphumela egcekeni ngomuntu abazamfaka esikhundleni lesi kungakafiki ukhetho lukamongameli ngomnyaka ka-2028. Umongameli Mnangagwa ubikele uZulu ngolwesine ukuthi usefuna ukuyaphumula, ngakho-ke amalunga ebandla elibusayo sokumele elungiselele ukhetha ozancintisa kukhetho oluzaqhutshwa ngomnyaka ka-2028. Ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Evidlela Ncube uthi kusobala ukuba uChiwenga uzangena esikhundleni sikaMnangagwa.
Kangibona ukuthi ukhona omunye umuntu abazamthola abazamfuqa ukuthi kabe ngumongameli ngaphandle kukavice president okhona. Amandla ibutho liqinile okwamanje, laba abasesibuthweni kakhulu banamandla amakhulu. Ngakho-ke ngibona sengathi vele kakula mpikiswano engako, labalezifiso ngibona bazazithoba izifiso zabo vele okhona ngovice president uChiwenga. Nguye ngimbona ezangena laphana esihlalweni umongameli nxa engasaqhubeke siya phambili.
Ziningi ingcwethi zombusazwe ezilombono onjengokaNcube loba ezinye zisithi ozathatha isikhundla lesi ngumuntu odlelana loMnangagwa. Omunye wabalombono lo ngumnumzana Nhlanhla Moses Ncube okunhlanganiso ye-Freedom Alliance.
Ngicabanga ukuthi kunzima ukutsho ukuthi umuntu ongathatha intambo kuMnangagwa kungabe kungubani ngokwebizo lakhe. Kodwa umuntu ozathatha intambo kuzabe kungulowo muntu onguvuma zonke kuye uMnangagwa, acabanga ukuthi even angaphuma esikhundleni lowo muntu uzakwenza ngendlela yokuthi yena agcineke kumbe ahlale akhululeke. Angithi siyazi ukuthi uMgabe uthe nxa esephumile wadliswa imbuya ngoluthi njalo ukhitshwe yilaba kade bekwenye ifaction. Kutsho ukuthi kuzafuneka umuntu okufaction yakhe uMnangagwa ukuthi athathe intambo. Kodwa kutsho ukuthi kuzabe kulezi vumelwano ezenziweyo. Njengoba kulezinto zabogugu rawundi ezihluphayo landline, kuzakhangela umuntu ozafuna ukuthi kuvinjwe khonokho ivini ukuthi kuthiwa abantu bayabotshwa ngaleyo ndlela. So asoze kube ngumuntu ozafakwa ngokuthi uzalungisa umnotho owelizwe, kodwa kuzaba ngumuntu ozagcina ifemili ekaMnangagwa ngendlela abangabe beyifuna. Kulobungozi-ke futhi ngoba sekulabantu abakhe abakhona khona phana, kutho ukuthi indaba ingaqala khonapho, kungangena ingxenye umntanakhe. Kodwa engicabanga ukuthi iningi even leli buzanake likuvuma.
Abakubandla leZANU-PF bathi okwamanje wonke umuntu olilunga lebandla leli ulakho ukungena esikhundleni lesi. Umnumzana Believe Gawule uyakusekela lokhu.
Yena upresident uMnangagwa ngokwakhe ukhulumile, amazwi akhe ukhulume sibili ekhuluma ngokuthi esisekele kusisekelo sombuso weZANU-PF. Uthe yena uzatshiya nxa isikhathi sesifikile sokuthi atshiye ithemu leli lesibili selilithemu lakhe lokugcina usesiyaphumula. Esephumula nje yena wayekhethiwe yiCongress ukuba ngupresident wephathi. Ngakho-ke iphathi izahlala izathi kuCongress ebuyayo ikhethe njalo omunye ozathatha izintambo ngemva kwakhe, ozathatha izintambo kuye ozakuvela ephathini, iphathi yezakhele. Kuvele Gibbs ukuthi sithi abantu bethi hayi kunjani, kuzabanjani, kuzabanjani. Khonoko kuza kwenziwa iphathi yikho, kodwa konke kuphuma ephathini kwenziwa iphathi. Ngathi sikhangelele lokhu kuphuma okunye, kodwa-ke sikhangelele khonoko ukuthi iphathi izakwenza khonoko ekufaneleyo ukuthi ithi nxa sokufike khonaphana yenze njengenjwayelo ikhethe umongameli womhlangano ozakuba njalo ngumongameli nxa sesithe sathatha langapha ku-government ebe nguye umongameli welizwe. Ngokunjalo silandela isisekelo sombuso, akukho ukutheni kwenziwa ngumuntu yedwa kumbe ababili kumbe abangaki, hatshi kwenziwa ngumhlangano weZANU-PF uhlale waba yiCongress.
Omele iphelandaba Mpophoma edale lephalamende umnumzana Joseph Juma uthi laye uyasifuna isikhundla lesi.
Ngilayo ikhabebhelisa leyo ukuthi wena ngingaliqhubela izwi leli ngilisephambili. So sibaningi kakhulu, okukhona kuzakhethwa nje oyedwa onguye ozenzani ozasekela ukubana abe ngumongameli welizwe lethu.
UMnangagwa wangena esikhundleni sikamongameli kulandela ukugenqulwa libutho okwaye ngumongameli uMoi uRobert Mugabe ngomnyaka ka-2017. Wakhethwa kabili emhlanganweni ye-Congress ukuba ngumkhokheli webandla leZANU-PF.